Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 kumpalakazi 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intsha yebandla le-MDC ithi kayisoze ibuyele emuva lanxa kule mbiko ethi amapholisa adubule inhlamvu ukuchitha umbuthano wabo izolo edolobheni leMarondera.
Asitshaye sabo umbhobho ngaze batshaye emoyeni kumbe batshaye ngaphi kumbe babulale umuntu, asisakwesabi. Ente bona bazama ukuthi khona thina siyesabe size siyehluleke lokuyenza imihlangano.
Odokotela bathi umkhuhlane obuthiwa yiwo owawuhlasele umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ukuhlasela umuntu odliswe ithefu kumbe onatha kakhulu utshwala obubukhali.
Bathi idiopathic, which is the cause yakho nakula mntu okwaziithi kuyithi, but kulezifo eziningi ezenza ukuthi umuntu ekwanisa ukuba lama-problems with umphimbo.
Iningi selibuza ukuthi kanti ukuphi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Mary Chiwenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intsha yebandla le-MDC ithi kayisoze ibuyele emuva lanxa kule mbiko ethi amapholisa adubule inhlamvu ukuchitha umbuthano wabo izolo edolobheni leMarondera. Umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa obesembuthanweni wokuhlanyela izihlahla phansi njengoba bekulilanga lokwenza lokhu emhlabeni jikelele kuze kukhale umbhobho babaleka. Olinda uChamisa ubikwa ekhuthwe luhlamvu ekhanda. Kodwa ugatsha lwezombiko olukahulumende luthi akusiwo mbhobho okhalileyo kodwa luhlamvu lwentuthu ehitshayo i-tiegas. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, utshele iStudio 7 ukuthi mpela bekungumbhobho obujonge ukubulala umnumzana Chamisa. Sixoxe lomela isigaba se-Southerton edale lephalamende eHarare umnumzana Peter Moyo ongumsekeli kanobhala ohlela inhlelo zabasakhulayo kubandla le-MDC esigabeni seHarare province.
Thina lokhu osokwenzakala elizweni sivele asitshaye sabi lutho ngoba sesidibeke kakhulu silokho sihlutshwa ngabantu laba. So thina vela sisayiduki, even abantu sevele sebezondile sithi kungcono lihleli sibulale. Asitshaye sabo umbhobho ngaze batshaye emoyeni kumbe batshaye ngaphi kumbe babulale umuntu, asisakwesabi. Ente bona bazama ukuthi khona thina siyesabe size siyehluleke lokuyenza imihlangano. Kasiyekeli kabatshaye kababulale kodwa asiyekeli. UNkulunkulu nguye ozakwazi ukuthi khona abantu beZimbabwe bazakhululwa njani. Kodwa thina ngenyama yethu siyabe silokho sisenza khonokho.
Manje impilo yabakhokheli ke yaliyesabela ukuthi engxe ingagcinisa engozini.
Iveli isengozini kudala. Lathi sikhuluma sisenze nje sikhokhela ama-provinces, abanye bakhokhela amalokhuzeni, ama-districts. Mina ngu-deputy organizer weHarare province, asiyesabi lutho. Asiyekeli futhi ukuyenza umsebenzi wethu esifuze siwuyenze. Abantu nxa besenza into engasiyo elizweni, kufuze sikhulume sibatshele ukuthi khona into eliyenzayo kayisiyo. Hayi khona ukuthi khona basidulise ngoba bayadubula abantu. Bazadubula badubule basiqede, kodwa asiyekeli. And impilo yethu ibivele isengozini kususela kudala. Sesitshaywe ngamamboma, amamboma sewubona ukuthi khona abantu laba vele seziyisikhokhokho, abasayesabi imboma ngoba sebasitshaya kakhulu, sesizazi ubuhlungu ekuqaleni, kathesi vele asezwa nxa uhlala nabantwana endlini umbe lomfazi uhlala umtshaya kokuphela every day ucwavele ngesezwa ukuthi lokuthi uyenzani yikho libona sebesebenzisa imibhobho kathesi ukuthi bafuna ukubulala abantu ngemibhobho so imibhobho esasiye saba kudala bangatshayela emoyeni sibaluleke seziyokumazeseli kathesi wangatshaya umbhobho sehlala phansi vele asayesabi lutho ngoba sesidibeke kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Peter Moyo omela isigaba se-Southerton edale lephalamende engumsekeli kanobhala ohlela inhlelo zabasakhulayo kubandla le-MDC esigabeni se-Harare Province. Direct from Washington, the voice of America. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa uze waveza ukuba wayebulawa ngumkhuhlane bani ngempela sonto ewedza lapho kade kulombuthano wokubonga ukusinda kwenzayo kulandela ukugula kwakhe. UChiwengwa uthi ubebulawa ngumkhuhlane othiwa ngesilungu i-idiopathic esophageal stricture. Odokotela bathi lumkhuhlane ulakho ukuhlasela umuntu odliswe ichefu kumbe onatha kakhulu utshwala obubukhali. Sixoxe lengcwethi kwezempilakahle udokotela Themba Manzini ukuze sizwe okunengi ngalumkhuhlane.
Like in this case was that it's idiopathic, which is because yakho na kula muntu okwazi ukuthi kuyini. But kulezifo eziningi ezenza ukuthi umuntu ekwanisa ukuba nama-problems with umphimbo okuginya ukuthi ububanzi bakhona kube buncane uthi kuyabe kule ndawo ecakileyo kutube yakhona ukuginya naleyi and then ukudla kuyabe sokungasadluli kuhle kuyabe sokubanjwa endaweni yonaleyi because indawo yakhona isicake kakhulu compared to ezinye iindawo zakhona zonke. So uma sinika ama-causes akhona maningi but ajayelekileyo kule okuthiwa i-reflux ukuthi i-acid yabe ikhwela ivela kustomach ikhwela phezulu lakho kwenzakalayo ebantwaneni ukuthi yabe phongu engahlanzi esathi but ephongu ukhupha ukhago. Yabe kusenzakala ukuthi kulabanye abantu abenza i-reflux ukuthi i-acid yabe ikhwela ithisa ithube naleyo yokuginya ngokuhamba kwesikhathi indawo yakho niyabe ithisa leyana i-acid yakwanisa ukukaka and sometimes yakwanisa ukuvala ukuthi ukudla kungangeni khonokho ku-common but kuthatha isikhathi eside ukuthi kwenzakale and then kube sokusiba lamanye ama-chemicals akwanisa ukwenza njalo ama-chemicals maningi angakwanisa ukuthisa ithubhena leyo yokuginya and khonokho kuyakwanisa futhi ukwenza ukuthi indawo yakho nicake and then ivale and then but even kulama-cancers amanye enza njalo futhi ukuthi imikhensa ikhula iyakwanisa ukuvala but in this case was that i-idiopathic esophageal stricture which ukuthi abazange bethole ukuthi kwenziwa kuyini.
Kodwa umuntu oke wafakelwa ithefu ulakho yini ukuthi abe lo mkhuhlane onalo?
Ye, kuyakwanisa ukwenzakala. Amashefu kulama-different types. Kulamanye angakwanisa ukwenza njalo. Ukuthi ayakwanisa ukuthisa ithubhu yakhona naleyo yokuginya and then ayenze ukuthi ilimale and then ivale.
Abanye bathi njalo kuyandise ukwenzakala ebantwini abanatha kakhulu utshwala. Kungakuliqiniso?
Abantu abanatha kakhulu utshwala kusho ukuthi kwesisikhathi banathi imihlobo ethiyeneyo and unganathi imihlobo enjengabothototho leyani lamanye amathaisa anjengabothototho astrong kakhulu kuyakwanisa ukwenzakala ye ukuthi ayakwanisa la ukulimaza but it's not as common because labantu abaningi abanathi utshwala kakhulu but kabala problem lale so kulezinye izinto eziyabe sezikhona phakathi kotshwala abakhona obenza ukuthi kulimaze ithube naleyo yokuginya.
Lo-ke ngudokotela Themba Manzini ingcwethi kwezempilakahle ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye umongameli Emmerson Mnangagwa ubengekho emkhosini obuqoqwe ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa okuthakazelela ukusinda akwenzayo evela eChina lapho ayelatshwa khona. UMnangagwa wayengekho njalo egcekeni lendizamtshina lapho uChiwenga evela kwelatshwa kwele China lapho ahlala khona inyanga ezedlula ezine. Lokhu kukhwezele inkulumo yokuthi ababili laba balubudlelwano obungasacacanga. Kodwa obengekho kwaze kwabasobala ngunkosikazi kaChiwenga uMary Chiwenga owayengaswelakali eceleni likamkakhe. Kodwa ukakathesi kabonakali emphakathini osekubangele ukuthi abanye njalo bathi umtshado wababili laba ukhanya usumi manzonzo. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso ofuzwayo ukuze sichubungule lolu daba sizwisise ukuthi kathi kuhamba kanjani.
Okulusizi yikuthi umama lwana lapho ngumnyaka besanda kuthatha amandla lomkakhe kube kuthi kuzo zonke indawo nje zomphakathi lapho indoda ebekhona lawo zesiba khona, kodwa kulezi nsuku ukungaveli kwakhe kuyethusa, kwenza abantu becabanga ukuthi lokho kungabe kuzula ku-social media kungabe kuliqiniso ukuthi bangabe bengahlalisananga kahle ngoba ngumama uthiyene uma wadi vele kukalutho wantu umbone hamba lobani. Lo muntu ongumama uJohn laye wawungasoze umboni, kodwa lo umongameli o-vice president uhlezi umama laye simbona isikhathi esiningi bebelokuphuma bebonke. So kathesi kuyaphuma nje izinkulumo zokuthi kungani umama uyacatshangela ukuthi ngabe wathinteka ekufakeleni indoda. So kungabonakali kwakhe lokhu kwenza abantu bekubone sokungani kuliqiniso ukuthi le ndoda wahlalisanangaka kahle.
Kungakukhona yini okunye okungakwenzakala unkosikazi esesithi anisafuni ukubonakala emphakathini?
Akangikhona ukuthi unkosikazi ngiyo ngathi kafuni ukubonakala emphakathini, ubengani yathanda ukubonakala eseceleni kwendoda. Kodwa okungabonakali kwakhe eceleni kwendoda njengendlela odethanda ngayo, njalo nje ivile ungayisikho ukubonakala ukuthanda ukubonakala eceleni kwendoda, ikakhulu umkhosi onjengowayizolo uyathanda akathandi kuqakatheka ukuthi ebeseceleni kwani komunye wakhe. So ukungabi khona emkhosini wayizolo yikho okudala ukuthi imicabango ibe mnengi ukuthi kungabe kukhona, ngoba bathi kayinuki ingathanga. So ukungabonakali kwakho mama ubona ngazathi kungathulwa nje, kodwa kukhona okungabe kusenzakala.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ekunhlanganiso yebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Times Live lithi owake waba ngumphathimtambo wezabelo umnumzana Sylvia Kasukuwere uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Leli phephandaba libe lengxoxo lukaSukuwere kwele South Africa lapho aphephela khona ngemva kokuhlukuluzwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokusuka kukamnumzana Robert Mugabe. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lithi owake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko kuhulumende umnumzana Chinga Dube eloba kugwalo lwakhe olutsha oluthiwa Quiet Flows the Zambezi, uDube uthi wamisa impi eyaphosa yaqhamuka phakathi kwevuyo lezibra lelezanda kubangwa ukuthi kususwe ababengabezibra besuswe ezikhundleni zeZimbabwe National Army. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelijike ezandleni zenu lina balaleli bethu kumazwi elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele zibe mfitshane ke indaba zenu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala zibe nengi emoyeni lapha, njalo lingathuki likhulume kahle yesixoxisane asizweni ke amazwe.
Linjani basakaza abahle, ukhuluma noNgwenya la eGoli. Siyabonga kakhulu ukusithumela i news indaba nathi ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani elizweni lakithi, ngoba sesahlala egangeni nje njengenyamazana, kodwa sinokholo lethemba ukuthi ngelinye lamalanga sizabuyela ekhaya singabaphilile. Noma nje isimo singathembisi, lezulu lingathembisi, kodwa ngokholo lukaNkulunkulu, ngoba enguyodale konke okusemhlabeni, lokungaphansi kwamanzi lokuphezu kwawo, nathi ngelinye ilanga kuyoze kusilungele siyohlala kithi ke siphumule.
Sanibonani, nguLungisani wakaNdlovu, ngikhuluma ngilapha eJohannesburg. Malungana nodaba olunshaqisayo olwenzeke nge-weekend, abantu be-MTC besemarondera bezama ukutshala izihlahla, kwase kuqhamuka amaphoyisa abadubula. Ngiyalalela lapha i-comment kaJoseph Juma lo omelizana uPF, uthi yena amapholisa lawa adubule abantu be-MDC yasomapholisa ezana, futhi uthi ngamapholisa e-MDC ngamapholisa weKwaZulu wonke. Kwakwakubona ngakho khonokho, ungumuntu ofike nini eZimbabwe kanti uJoseph Juma lo akakwazi kanti ukuthi izana uPF yihulumende, akakwazi ukuthi akula difference phakathi kwe-state ne-ruling party. Amapholisa izanu nezanu ngamapholisa, amasosha izanu nezanu ngamasosha, vele umahluko awukho. Vele ilizwe leti lingaphansi kwe-one party state, njonxa kwi-one party state vele there is no difference, umahluko awukho vele. Futhi le nto yokuthi yena adistance uMnangagwa from police action, ukhuluma nje into engekho ubaba lo uJuma lo, umdistance kanjani upresident, ngoba nguye ofaka umthetho ukuthi abantu be-MDC abadutshulwe babulawe bonke. U-intolerant of i-opposition vele from the onset zisuka kuze kube namhla, vele i-MDC ayifuneki. Isiko lezanu PF, i-culture ye-one party state yiyo vele eqhubekayo lapha elizweni leliyana. So amapholisa wonke aku-employee yezanu PF wonke vele ahamba ephethe ikhadi lezanu PF esiyavikela izanu PF at all cost, besebenzisa i-state machinery, ama-resources ze-state to push ama-agenda kwezanu PF, of which one of those agendas is to destroy and kill and to crush i-opposition, njengento yayisenziwa ngumgabe built up to i-Gugurawund. So vele se modus operandi esebenzayo kakhulu aba-operator ngayo even until now kusenzeka lokhu. UJuma lo into ayikhulumayo bayazi lo, uzama ukukhohlisa abantu, uzotshela abantu abazela izulu ngomkhuba wezanu ngezanu PF, acaba ngithi abantu abayazi lokwenza uMnangagwa engathi ngumuntu oclean. Ngubani ongamaziyo kanti uMnangagwa? Ngubani ongamazi uMgabe? Ngubani ongayazi izanu PF? Siyadana kakhulu.
Mina nginguNjabulo Dubana, ngiseSouth Africa la. Uyazi kungizwisa ubuhlungu ma ngisizwa abantwana beZimbabwe lokhe bekhala nanje. Kanti kungani uhulumende engakhoni ukuthi azwe izikhalazo zabantu? Why uhulumende efuna ukuba lokhe yena engumuntu oplanayo engayenzi? Nje bayaphuma baya ngaphandle kwamazwe bayelatshwa babasikuni, kanti abangenamali zokugibela indizamshini baza kuhamba ngani? Yazi mara nje mangisizwa le into le inzwisa ubuhlungu jonga. Mina bengicela ukuthi abantu bezanu PF bengabe lokhu bekhuluma into zamanga, kabakhulume iqiniso yendaba lezi. Abantu bayaphela ukufa lokhu bekhuluma amanga. Ayazi ukuba kwethu lapha ayisimnandi mani, kabalungisa ilizwe mani obaba lava. Kuyafika nini lokhu esikhala kanje? Ngibuhlungu mani, ngibuhlungu mani.
Lawo ke ngamazwi nubalaleli bethu elingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 0800 2024650318. Likhumbuleke balaleli, lisithumele imlayezelo emfitshane, ama 1 minute nqayinde kakhulu, 2 minutes, kodwa lingedlulisi 2 minutes ngoba siyabe senzela ukuthi senelise ukuthi sifake amazwi amaningi. Siyabonga.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesikhangele ezeMelika, iningi lamalunga ebandla lama-Republicans lithi umongameli Donald Trump wele Melika ungcono kulo wake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Abraham Lincoln. ULincoln wafa ngokudutshulwa engumongameli, wazakala ngokwethula imithetho eyenqabela ubugqili babensundu, islavery. Uphenyo olwenziwe ngempela sonto luveze ukuba isilinganiso sabantu abedlula amachumi amahlanu ekhulwini, i-50%, bathi uTrump ungcono kulaba isilinganiso selichumi lasikhombisa ekhulwini, i-47%, abebandla lama-Republicans abathi uLincoln ungcono kulo Trump. Lokhu kwenzakala kukhangelelwe abanye njalo abazoyethula ubufakazi bokuzama ukususa umongameli Trump ngomthetho wedale lephalamende othiwa yi-impeachment ngesilungu kuyonale iviki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Kunzima ukuthi sazi ukuthi kuyazala ngikhomona ngoba angithi ama-Democrats aseyiphushele ukuthi iye ku-Senate ngenxa yokuthi sebeyihlazulile kulokhu zeni ku-Congress. So sesiya ku-Senate indaba leyo.
Ubufakazi obethulwayo wabubona njani wena? Buqotho yini ukuthi bungaxotshisa umsebenzi umongameli Trump?
Ya, ubufakazi obukhona kukhanya buyibufakazi obuqinileyo. Ingazi ukuthi baza kuthatha njani bona. Kodwa engakuzwayo oba indoda lwana wangoyafakazayo ongumsotsha, angithi yabona owazi wathi yena bangaze bakhathazeke ukuthi yena utestify emelana lo mongameli. Yikho engikuthembileyo ukuthi-ke ule is credible ngesikhiwa, ukuthi is credible.
Kodwa bona abakucele likamongameli Trump kunye laye umongameli Trump bathi bona akula bufakazi obuqotho ngoba konke okukhulunywayo yinzwabethi. Lo uyathi ngezwa uzibane sithi, kodwa akula olakho angakuveza mgceke ukubana kube lo bufakazi bokubopha uTrump. Wena ukubona njani lo?
Labo bazama sibele ukuthi bamdefende, bammele umongameli wabo. Kodwa sekusiya ngokuthi laba abayi abazayihluza le ndaba bazabe bephethene. Okunye futhi okuhluphayo ukuthi umongameli laye anto besethusela laba abantu abayibo abafakazayo, okugoqela umama lwana lalwana umsotsha engiqambileyo. So ukuthi bebethusela khonokho uzama ukuba ngumgoqo ukuthi abantu bazabafakaza. Sombana anzahlupha khonokho kuzaba yi-test kind of to see ukuthi i-America iqinile yini kwezesisekelo sombuso.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 6175, lagu 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, lagu short wave 4930 13860 lagu 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ye balaleli ke le iStudio 7 sisakaza sise Washington DC liyakwanisa njalo ukustinta ntambama ngo 7:30. Different colors, one people. Ingoma kaLucky Dube isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Intsha yebandla leMDC ithi kayisoze ibuyele muva lanxa kulembiko ethi amapholisa adubule inhlamvu ukucitha umbuthano wabo izolo edolobheni leMarondera. Lapho kade kulomkhokheli wabo umnumzana Nelson Jamisa. Odokotela bathi umkhuhlane obuthiwa yiwo wawuhlasele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ukuhlasela umuntu odliswe ichefu kumbe onatha kakhulu utshwala obubukhali. Iningi selibuza ukuthi kanti ukuphi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Mary Chiwenga yena ongasabonakali okwesikhathi eside. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi sidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.